Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwala zomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo.
Amagqwetha omnumzana Thabani Mpo fulo mnumzana Tendai Biti vathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe emthethwandaba.
Abadala bathi intaba idilikile, sibuhlungu siyalila.
Ibandla leMDC Alliance likhalela umndeni wakwaNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amane lanye 41 belomkhuhlane lo. Asebebhubhile bonke sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1575. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,398. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ithumi lasikhombisa 17,151. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilithumilane 13,971. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 478,174. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 129,181. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu umnumzana Thabani Mpofu lo mnumzana Tendai Biti ongumsekeli njalo kamkhokheli weMDC Alliance vathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba kulandela ukupasiswa kweConstitutional Amendment Bill No. 2 edale lePhalamende. Libandla leZANU-PF lincediswa yiMDC kamnumzana Douglas Monzora. Ababili laba bazise ngenyathelo labo izolo. Inengi lisola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu lisithi kupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo, nanko usevunyelwa ukukhetha abahluleli bemithethwandaba yaphezulu bengazange bavivinywe nguZulu, kanti njalo uselamandla okwengeza ama-contracts abo lanxa beyabe sebefikise isikhathi sempentsheni. Inguquko le iyesula njalo isidingo sokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umhlangano omkhulu enkundleni yokuxhumana iZoom izolo, zavumelana ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu ngoba kungalungelanga umbuso okhululekileyo. Siqoxele ucubungula izombusazwe njalo wake wamela igwanda edale lephalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Into esemqoka lapha kumele kunazele ukuthi kungani abantu bethokozela kangaka ngalokhu esithi i-bill amendment number 2. Abantu baxokozela nje ngobana into le ibuye engathi mina kuphose kufanele kodwa i-omnibus ubuya zonke yikodwa i-general amendment. Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo leyo bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo. Ngakho kuvele khona bekungaqondanga okokuqala ukuthi bahlanganise izinto eziningi kangaka, bathethe bafaka izinto ezamukeleka ebantwini lezinye ezivubayo. Yikubona abantu betshana ngamagada kunje, ngabe le ibill nxa kuqakathekile ngabe balethe isigaba ngesigaba, ubumeli babomama, olutsha, i-devolution, kwamakodwa ngakunye ngakunye, kwaxoxiswana kumi ngakunye, kwapasiswa ngakunye ngakunye. Bazile-ke laba abantu amacilika akulungisile ukuthi kabakulethe kunjalo kungumchanqa kuhlangene inkovu, ijodo, igwadla konke, kwase kuthiwa nankudlaneni kunjalo. Akuqondanga khona lokhu abantu bexokozela. Nesikhathi mna ngisephalamende ngiyakhumbula nangu-legal parliament Parliamentary committee, ngiyakhumbula kwakwabuya into enjengayona le, sayala sayibuyisela emuva ukuthi kayiyelungiswa kuhle.
Amagqwetha afana labo Tendai Biti, labo Thabani Mpofu athi aselungiselela ukuya phikisa linguquko emthethwandaba. Ubona ephumelela na?
Amagqwetha aqondile ngezizathu ezithize lapho emthethweni njalo. Ngibuye ngithi mina nxa umthetho lo ungene kule iparlamente ngabona esithoka mnemunye, kwakuyiqalise emuva le umthetho elizwe ukuthi iparlamente ingaba khona okweminyaka emihlanu, imithetho engaqedwanga engaphelanga ngaleyo parliamente, eighth parliament, ifa le parliamente yona leyo kayivuswa. Xa kumele ibe khona kayiqalele phansi ingaze yathathwa njengoba yayivele khona, ngoba yaphela yedlula ngokomthetho le parliamente endala. Ngakho nxa obithi labompofu besithi bayikhweza imthetho wandaba, ngibona ngathi okunye abaza kusebenzisa ikhona lo ukuthi ibhili leli lafa nyakana kuphela iparlamente lapho elaliqaliswe khona, bekumele lisungulwe kutsha, hathi liyethathwa le esiphaleni sezinto ezedlula kuma-archives lithintithwe libe selilethwa ngapha. Mina ngibona nxaya sibili emthethweni kubanjwe kahle bangaphumelela.
Umnumzana Thande Kuzintimkanhla ucubungula ezombusazwe. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 5 bazaqala izifundo zabo ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi laba bazabhatala imali yama-school fees kukhangelwa amalanga aseleyo ukuthi kuvalwe izikolo ngenyanga ezayo. O-Form 5 laba baya esikolo nje ababalisi abanengi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo lo mkhuhlane we-coronavirus ukhanya umemetheka kuma-boarding. Usandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uDokotela Sifiso Ndlovu.
Kulungele abafundi ukuthi baphangiswe kuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi eZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abazivikelekileyo, ngokuthi sibone ukuthi bakhuthazwe ukuba baje bakhona bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kanti-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela i-COVID-19. Kodwa nxa abantu bengekho, abafundi balakho ukuthi bangaze bakulandela ngokuqotho izinqumo lezi ezifakwe nguhulumende. Ngizindlela engibona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi. Nakho lazo kuqakathekile. Kanti-ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nanku phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe le ndima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho-ke lapho uthi wona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi izikole zivulwe abantwana bafunde. Njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi benelizwe ukuthi babuyele emsebenzini ngobuningi babo kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala-ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo umqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa-ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelane wonke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizakunxweba uze ubhense. Umbalisi layo uthi uzanxweba ngibhense kodwa ngime ndawo kunye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake iyancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicwebisane-ke kathesi ukuthi kathi sakhala lezemfundo ngokungaxoxisane kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili. Ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kanti thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na?
UDokotela Sifiso Ndlovu ngoyinhlanganiso yababalisi iZimta. Ukumiswa kwemijova engabhaliswanga phansi kwenkampani yeZupco sokuthiye inkulungwane zabantu abagoqela abanikazi bemijova owindi labatshayeli bengaselandlela zokuziphilisa ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika njalo le misebenzi ingatholakali. Iningi lithwele nzima ngokuvalwa kwemijova lokhu osokubangela ukuthi abanye behluleke ukuya emsebenzini ngoba kungela mota zokuhambisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Okumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa oZupco bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senza umzekelo ukuthi akula Zupco osuka komnyoro esiya entembe. Ngokunjalo ke abantu labana abayabe kumele bagade besiye emalokitshini nalawo bagcina beswele imijovo ukuthi amapholisa ngami emgwaqweni avimbe ama-wonder fit lawa. Abantu labana bagcina beswele imijovo yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona bagcine beqhuma ngenyawo. Thatha omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandasti. Uyasuka uZupco esuka emzilikazi for instance, kumbe esuka entumbano, besuka empophomo, afika abachithe kohamara kumbe abachithe kolayona. Kodwa ke okusuka kunanzelele ukuthi kakusela Zupco zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba abasebenzela khona. Kanti imchova yayisuka emalokitshini ihliqonde khona liye badropa khona bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathesi sikunanzelelayo ukuthi imchova nxa engasavunyelwa edorobheni ngaze behlele kolayoni ngaze behlele kohamara akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba abafuna ukuyasebenzela. Sithathe futhi abantwana besikolo uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 uyabe khona umntwana ohlale hillside but engxenye efunda khonale esikolo esise-water 4 ngenxa yokuthi kakula Zupco osuka phakathi le kibo hillside siyale kibo-water 4 umntwana lwana use-forced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe ukuthi lenzi lapha engadlula igcwele imota laphana ibhasi yakhona njengoba kuyibhasi eyi-1 eqonda khona le wo-fountain nxa kuyukuthi imchova kayivunyele ukuhamba umntwana lwana seswele indawo iseswele ukuthi agadeni.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemsebenzi abasakhulayo ha uoyindi lokunye kunjani umumo unjani
imichova ibindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonono ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngebusiness yakhe lapha na cooperative jabo chova mabayo bekhona lapha ba benefit lapha la lezi muli lazo bezi benefita umbebezi thola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhatha udriver kwaqhatha lo conductor nxa kuyikuthi imchova ingu 1000 kuthi ukuthi abantu abangu 2000 sebethola umsebenzi kodwa ke kathesi ngakunanzelela phose bonke windi abaseko vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abaluthwana bayabesele bibalekela namapolice kodwa abaningi bangkhona singathi ukuthi 90% yabantu ababeqhathwe njengabo winga abaseko vele emgwaqweni nxa ukuthi bangabanjwa sokusiba licala
umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association Ivandla leMDC Alliance selikhalele umdeni wakuNdubiwa kulandela ukubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa yena owaba ngumabhalane wedolobho lakobulawayo owakuqala onsundu uTown Clerk ilizwe lingakatholi uzibuse ngo-1979 uNdubiwa ubhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasithupha 86 umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu
mahlabe zulu abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila ngokuthiwa liqhawe labantu akamthakazi uMark Ndubiwa edingu town clerk yakobulawayo isikhathi eside njalo ibulawayo iphumelela kahle kangaka sithi mahlabe zulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sibiyeli kuliqiniso namhlanje ukuthi ubulawayo namhla uchiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMark Ndubiwa etethanda ibulawayo ethanda abantu bakobulawayo kasekho sithi lala ngokuthula qhawe lesizwe bonke abathi hamba kahle sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uchiye uhlakulile wathintitha wakhatha konke izenzo zakho zikulandele sikhala nemuli yakoMark Ndubiwa labantu bakobulawayo lesizwe sikamthwakazi jikelele sithi qhawe lala ngokuthula
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance selikubonile na ukusemaphephandabeni inkundla yeNew Zimbabwe ithi owaye ngomdlali weDynamo uStanley Chirambadare ukhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo kulandela ukubotshwa kwakhe esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu inkundla yezimlive yona ithi amalunga ezanu PF lawe MDC kudale lephalamende abambene kumkankaso wokukhuthaza uhulumende ukuthi engeze iholo lezisebenzi zakhe sokuyisikhathi sembiko yenu
sanibonani sanibonani Studio 7 labalaleli ninjani hayi into eyenziwa nguhulumende yambona ukuthi mnawe la enje ayibona ukuthi right umbu uyibona njani is totally wrong into eyenziwa nguhulumende uthathela abantu imota imchovu yaxotshaniswa ithwela abantu ilimaza abantu abantu bayathathelwa imota for nothing uthiwa imota kazonke kaziregister kuzokha imota noma ule contract oyenzayo othe wayithola la ukuthi use
survive yathatha imoto yathathela ukuthi akayi register kuzuko yonke into yakhona uhulumeni ongakuthi konke okulapha sokumele kube ngokwakhe eZimbabwe ongakuthi vela kusela into ongayenza without uhulumeni nxa usebenza ngemota eZimbabwe kanokwena lapho omunye umama uthela abantu wathi plumtree wathola abantu laphana kweJohn Love uthe phela abantu bathi babuya ngama Ford Focus imoto zone zezincane bamxotshanisa umama lona I think wapanika uthe panikile umama lona nangu esithi uyakhona ukuthi uthi wakhona ngespeed nangu esiyazithalela esihlahleni wathi wathula umuntu kamlimi khona bahle babaleka zange bethona bemlinda bahle babaleka wabuya wazoathendwa ngabanye abantu from wabuya wazoathendwa ngamapolisa lawo sefonelwe ngabantu ukuthi sokule nto eyenzakeleyo ungawukuthi eshimi navele yize ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo ngoba vele imota zikhethwe yakancane imota ziyathathwa ungawukuthi vele awungeke usasurvive ngemota uthi uyasurvive ngemota yakhe eZimbabwe ngaphandle kokuthi uregister kuhulumende hayi into eyenziwa nguhulumende hayi mna ingicaceli ngizisho ubuhlungu kakhulu
Salubonani bantu weStudio 7 neSayensi. Yes, siyaluzwa sibili. Uhlelo lwamanzi loludubo lwamanzi ekhonda solulwandle kakhulu. Uyathola ukuthi bavalela abantu amanzi. Yonke into awunikwa amaphepha ukuthi kuthiwa nansi iphepha lakho lenotice hambe lungisisa amanzi akho. Ubona abantu bethola sokuvaliwe wena ungekho khonapho ngapho uzama ukuthi ngokuthi uziphilise. Asazi ukuthi la makhansila awakhulumisani labantu enjani. Amakhansila akhonapho kulele dolobho legwanda into zonke zonakala vele bonungana bakho ngana silama council asazi ukuthi uhamba njani egwanda sokuthi igwanda ilungiswe ngayikhona lokho okwenzakala
Sawona Studio 7 baphathi bonke bohlelo lwe-Studio 7 ngithanda ukulingelela lonke ngamaduma esilobela ngithanda ukukhuluma kakhulu ngiqondane labomuzi labe-ZANU-PF ukuthi abakuzamayo ukuthi badilise i-MTC Alliance soze kwahluka kwenzakala lokhu bangaze bazame ngamandla wonke ukwenza imicimbicimbi yabo kungeke kwenzakale lokuthi bachithe iphathi labantu abaningangabo umuzi labona izikhothamati ze-ZANU-PF labo makhupho kuyafanana njalo futhi okuningi okuvukayo okuningi okungakamsebenzi kuphela uthamisa labanye abazamlandela iwaza kunyisa u-23 banqobe iZANU-PF lwabazoku-10 ngiyabonga Studio 7 ngilingelele bonke abantu baseZimbabwe ngiyabonga
sanubona basakazi bakaStudio 7 basakazi abahle isalithanda yazi abe nazi ukuthi sizithanda kanjani hayi ke basakazi bami bengicela nje ukuthi ngibeke nje lokho enginakho ngomlando wakithi wamangoni yabona njengamangoni bengicela ukuthi uzwide nobulelani ukhona lo munye wethumbane ukhona lo munye manje ya lenza kwaKhumalo bake bahlale phansi bangayi ku media bahlale phansi balungisa indaba zabo mabe phuma baphumeke nomuntu oyedwa nabo abamsekelayo ngoba izikhundla nyazo abantu bazithanda vele izikhundla so ukuze ukwenzela ukuthi nathi sikhole ukuthi sazi ukuthi silandela abantu akungitshele ke manje elokuzene esikhosini kunabantu abawu 3 umele ukuthi bafuna ukuba izinkosi umele ukuthi sibalandele isilobalandela kanjani laba yabona ukuthi uba divided iyahlupa lento le ngoba mabona bezidivida bona ba expect ukuthi thina senzeke izobahlupa ngoba manje uyabona iMRP ngindlela eyenza ngayo iMRP asithi sithethe umthwakazi iMRP iuthethe umthwakazi uzimele ihodo labantu bazokhona ukuba ngamakhosi angeke angithembi futhi noyi one phakathi kwabo bonke uzokhona ukuthi abuse lesizwe samaNdebele ngoba bayehluleke ukuthi bona self babe organized angeke sibe sikhone thina ukuthi silandele umuntu ongekho organized kusiza ngani lokho beka umuntu kaNkomo manje ugugile ufuna ukuthi aphathe abe aphathe izapho afanele nobabakhe ngeke leyo nto iziyenzeke umntaka nkomo ngabe unengqondo ezi-5 eziphelele naye emdala engaka into yomuntu ukuthi ngabe uyenzile ukuthi alandele o abe ngaphansi kwenye iphathi kufana ne-MRPile yambona manje ukuthi lo umqondisi moyo usokola kanjani umntana abantu adubeka and udubekele isizwe into azikhuluma ngeke sazi thina ukuthi yena lokhu akwenzelayo kwenzelani kodwa into azikhulumayo uyabona ukuthi into ayikhuluma inesensi inengqondo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0208 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iqula lamalunga edale lesenethi eMelika elethekelele kweleSudan lithi liyayisekela imizamo enziwa nguhulumende wakulelo lizwe eyokugxilisa umbuso okhululekileyo ngemva kokugenqulwa kukamongameli Omar al-Bashir. Abafuya inkukhu kwele Cameroon sebekhuthaze uhulumende wabo kanye leziphathamandla zamazwe ase-Europe ukuthi bayekethise imigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuvulwe indlela zokuthengiselana. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook kulandela amazwi ethule liqula elizimeleyo kuthange awukuthi linkampani yenza kuhle ngokuxotsha uTrump kulinkundla ngemva kokutshotshozela udlakela ephalamende ngozibandlela. Kodwa leli qula lithe inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyela kuFacebook uTrump nxa kungedlula inyanga eziyisithupha. Lanxa bekhona abavumelana lokuxotshwa kukaTrump, bakhona abanye abathi amankampani axhumanisa abantu la kamelanga avunyelwe ukuxotsha abantu mahlayana kungelani lokuthi balembono bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo se-oversight board siqonde kakhulu, siqonde nta, sithethe amalungelo akhe uTrump, sathatha amalungelo abantu beMelika, amalungelo abantu emhlabeni, njalo lokuthi kupho okwamukelekileyo okwamukelekileyo lokungamukelekanga ekuphileni kwabantu ikakhulu ku-social media. I-social media injengengqamu, nxa isesandleni somuntu olekhanda elisebenza ngendlela efaneleyo, into yokusebenzisa uvuna usenza konke lokuyana okuhle, kanti ke isengasetshenziswa njengesikhali sokubulala abantu nxa isezandleni zomuntu ongaqondanga. Lokho kwenziwa ngumnumzana uTrump kubo Twitter kubo Facebook bekusekubonisa ukuthi angadiliza idemokrasi, adilize lokho iMelika esiyazi ikho khona iRepublic. Ngakho ke benze kahle ukuthi benze lokho kuthiwa i-due process, bakhangela amalungelo akhe, bamphe njalo ithuba lokuthi aphenduke, aphi ithuba lokubuyela.
Ikomiti le njengoba ithe kumele inkampani le ikhangelisise njalo kungadlula inyanga eziyisithupha ukuthi usengavunyelwa na ukubuyela kulenkundla uTrump. Ubona ingavuma yini impela iFacebook ukuba nabuyele?
Singamangala ngobunengi nxa singabona ibuyiselwa ukuthi aye kuFacebook, ngokuba ungumnumzana ongajwayelanga ukuthi abonise inguquko yokuthi nxa kuthiwa lokho kakuqondanga abe sekwenza ngendlela ehlukileyo. Kodwa ke njalo basengamphi ithuba lokuthi bathi kakuzame njalo ukuziphatha ngendlela ehlukileyo, sike sibone, sike sikuphi ithuba. Bamfake under lokho kuthiwa yiprobation ukuthi babone ukuthi uveza inguquko zokuphila kumbe uyaqhubeka ngendlela akade ephila ngayo. Kodwa ke kukabili basengamvala kokuphela, basengampha njalo ithuba lokuthi aphenduke. Kodwa nxa bemphi ithuba lokuphenduka bazamphi isikhathi esifitshane bemkhangela ukuthi kambe izenzo zakhe ziyavuma yini ukuthi aqhubeke khona kuFacebook. Kungehlula lapho ngeke saphenduka njalo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amagqwetha umnumzana Thabani Mpofu loTendai Biti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba. Ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakoNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa. ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.